Lokhu kuphume embuthaneni wokunanza umsebenzi wezemfundo ngosuku lwe-International Literacy Day owenzelwe eHarare lamhlanje. Umlobolo Dumo Virginia Phiri unxome ongumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngokukhuthaza intuthuko yezemfundo eZimbabwe okwavulela abantu abaningi amathuba.
Abaningi abamaziyo kuhle sithi bathi wayebala, wayengumuntu owayethanda ukubala ingwalo ezesintu lesikhiwa. La wonke wonke labantwana anzwa ukuthi wayithakazelela ukuthi abale labantwana. Ikho sikutsho ukuthi abantwana baqakathekile thina sisesebancane esikolo. Okwakufundwa ye ingwalo zazingekho ezabantwana kodwa ke kathesi ingwalo zabantwana siyaziloba.
Omunye umlobi uNomsa Ngwenya onebhuku elithiwa Izinyawo Zayizolo uthi kudaba lokubala lokubhala into ayeyikhuthaza ngokubala yena ngokwakhe.
Imkhumbula ngokuthi ngumuntu owayefunda, he was a reader. Kuthiwa ngumuntu owayefunda, zange ngimbone, but ngokwazi kwami lokwenza kwakhe ekhanya ukuthi ngumuntu ofunda ingwalo. So ngifisa ukuthi ngabantwana abancane bonke bengafunda bebekwazi ukuthi ukufunda indawo uqakathekile, ngoba ugwalo luyakuthatha lukusekenya, uyazi impilo yekenya, likuse-South Africa, likuse-Holland, likuse-America. Ubekwazi ukuthi abantu be-America baphila njani, ubale engwalweni.
UMangwenya uthi lobunzima bezomnotho sobusenza abantwana bengasabali kangako.
Ngibona ukuthi impilo inzima kakhulu, especially elizweni lethu kakhulu. Kathesi inzima kakhulu, ongangokuthi even ukuthenga ugwalo, abazali abaningi abakwanisa ukuthenga ingwalo. Kodwa noma kunjalo, kumele ukuthi abantu bezinike ithuba lokuthi abantwana befunde. Ngoba sibona ukuthi kathesi abantu babhizi, okuthatha isikhathi sabo kakhulu ukudinga imali, okuthi nje kube lokudla.
Ilanga le-International Literacy Day liqakathekile kakhulu kuzifundi lababalisi, njengokuchasisa kukaGillian Kwanzura ophatheke kulumbuthano.
Ilanga leli likhunjulwa every year mhlaka 8 September, but this year senze mhlaka 13 ngoba mhlaka 8 bekuyi-Sunday. So sabona ukuthi kungcono ukuthi senze mhlaka 13 ngoba abantwana besikolo bayebekhona labo ukuthi labo siyenze labo umhlangano lo. So umhlangano lo sibize abantu abaningi, sa-involve even abantu abalama-disabilities wenzela ukuthi labo bebe part of umhlangano lo esilawo namhlanje.
Umkhosi wokunanza leli langa uqoqwe ngokusebenzelana logatsha lwezemfundo lezinye inhlangothi lenhlanganiso zempilo ezizimeleyo ezigoqela abe-United Nations Education Scientific and Cultural Organization UNESCO labanye. Inhlolisiso yezimstat ngomnyaka 2018 ikhomba ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe phezulu ukwedlula amaningi awezwekazi le-Afrika kwezokubala lokubhala lemfundo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMapita Ntambe.